L. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Hola mukela emsakazweni we Studio 7 ngolosine mhla ka 18 Mabasa 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Mina independence njengomuntu omusha ngiyithakazelela kakhulu. Kodwa ngisuke ngibe lokudana ngoba sina abasha sikhangelela.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usola osomabhizimusi abakhweza intengo yempahla lokudla mahlayana lapho ekhuluma embuthanweni wokunanza ilanga likazibuse ele independence.
Ukuthi inkululeko nje into ethelelayo ngoba 30 years down the line isayidinga asitholi silokhu ithelela and abantu bezimbabwe balokhu bezitshela ukuthi bafuna lokho okuzenza ukuthi bahlaliseke after 39 years. So
uZulu wakobulawayo omanyene labanye elizweni lonke jikelele ukuthakazelela ilanga likazibuse weZimbabwe wesimachumi mathathu lasificamunwe munye i-39. Abalwa impi yenkululeko bathi okwenzakala elizweni ayisikho abakuhambela empini bekhala ngokuthi uhulumende okhona akananzi izifiso zabo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uzulu wakobulawayo omanyene labanye elizweni lonke jikelele uthakazelela uzibuse weZimbabwe wesimachumi mathathu lasificamunwemunye i-39 watholwa ngemva kwempi yenkululeko kwachitheka igazi eliningi ngokubuthana enkundleni ye-White City Stadium lamhlanje. Okuningi asikuzweni kunthathele izindaba ye-Studio 7 u-Anastasia Ndlovu.
UZulu wakobulawayo ubethe gwaqa enkundleni ye-White City Stadium enanza ilanga likazibuse. Abantu babuye ngobuningi emkhosini wanamhlanje lapho obekusenziwa imicimbi etshiyeneyo. Umphathintambo wedolobho lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube uthi ilanga likazibuse belilihle njalo abantu baze ngobuningi ngemva kokutshelwa ukuthi lolu lusuku lomuntu wonke kungakhathalekile ukuthi ngowaliphi ibandla lezombusazwe. Omunye wabasakhulayo ongene umcimbi walamuhla uthi ilanga leli kalisoli ngoba limkhumbuza lapho avela khona besuka ebugqilini ngoba khathesi sebephila ngcono.
Mina njengomuntu omuthi ilanga lelanga lesoni libona lile nhlupho kithi lisikhumbuza futhi lapho esadlula khona sesisuka ekugqilini okhokho bethu besiza kugeneration ngoba athi sesiphila kuyo sesiphila impilo enhle engasela budlwangudlwangu njengakudala.
Unkosikazi Nobuhle Moyo isakhamuzi sakobulawayo uthi kaboni ukuthi isizwe sithakazelelani ngoba udubo luyakhula.
Ngambona ukuthi independence sicelebrethelani, ngani sicelebrethe ukuthi udubo lube wesi, akulato entshintshayo.
Omunye wabasakhulayo uthi ukunanzwa kwaleli langa uyakusekela kodwa inkinga yokuthi abatsha kabananzwa.
Mina independence njengomuntu omusha ngiyithakazelela kakhulu kodwa ngisuke ngibe lokudana ngoba sina abatsha sikhangelela.
Emanzwini akhe emele umongameli Emmerson Mnangagwa, unkosikazi Ncube uthe yena iZimbabwe lilizwe elihle kakhulu ngakho wonke umuntu kumele aluthakazelele lolu suku ngoba igazi elachithekayo linenye kakhulu. Ekhuthaza uZulu ukuthi ngazame ngamandla wonke ukuthi izinto zihambe ngendlela elizweni wonke umuntu azizwe ekhululekile kube lenkululeko kuye wonke umuntu omdala lomncane. Abantu bakobulawayo bakhanye beluthakazelela lolu suku ngoba baphume ngobuningi bezonanza uzibuse ngokubuthana e-White City Stadium besenza imicimbi etshiyeneyo ngokuthula kungela budlwangudlwangu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Mandlovu. Lokho sikudaba lunye amabandla ezombusazwe aphikisayo ethule imbiko ehlukeneyo ngozibuso weZimbabwe ekhuthaza uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi alungise umnotho welizwe njalo ananze amalungelo oluntu. Amabandla la goqela LMDC, Alliance for the People's Agenda, APA, Zimbabwe Economic Freedom Fighters, ZAPU, lamanye. Umkhokheli webandla le People's Democratic Party, unkosikazi Lucia Matibenga, uphe imbono webandla lakhe ngalolu daba kwingxoxo ayenze loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Iqiniso ngelokuthi uzibuse waba khona ngo-1980, uzibuse owabantu abamnyama usuka kuthitsha abamhlophe abanindezeli ababesibusa ngaleso sikhathi. So kwayenzakala lokho ukuthi ngo-1980 ilizwe lathola uzibuse. So, esingakukhuluma ukuthi izifiso zabantu azikatholakali. Lo besikhangele 39 years uzibuse lo hayi lokho kusiya kusiba nzima. So, ngaphandle kokuthi ngabe kuyahamba kusiba lula lapho kusenzakala.
Esingathi yikho lapho kusilela khona kakhulu kungapi?
Kusilela kakhulu kwezomnotho. Uyabona thina sakhula sisithi ungaqeda isikolo uzihambele ema-industry ngale hayi utshone usiwatshela ngikhaya ukuthi hayi mina ngibangiqatshile sengisemsebenzini sengiqatshile manje kathesi abantu abangasebenziyo baningi ukudlula abasebenzayo. So ngakunjalo kutsho ukuthi laba abalutshana abasebenzayo bathwele esingathi i-responsibility eyokuzama ukuthi bangalungisela abantu abaningi abangasebenziyo. Akusebenzi njalo. So okwemnotho, okwezomnotho i-economy kakhulu yiyo engiyibonayo ukuthi yiyo eyenza ukuthi izinto zibe lukhuni kakhulu empilweni.
Sesikhangela zona ezomnotho, ungathi umongameli Mnangagwa yena uziphethe njani? Simqathanisa lo mongameli Mgabe kulobubelo yini ukuthi kule new dispensation njengokuzibiza kwabo?
Hayi, mina umbono wami abantu laba bavele sibayeni sisodwa ukuthi omdala wadedela angazi ukuthi singathi wadeda kumbe wathitsha kwadede lomunye wakhe. So mina for me hayi angikunanzi ngaleyo ndlela ukuthi kulo mathize ngoba kulokhe sisehla sisiya phansi.
Alo-ke ngunkosikazi Lucia Matibenga, umkhokheli webandla le-People's Democratic Party, i-PDP, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseGweru. Kunjalo nje ngesikhathi inkulungwane lenkulungwane zabantu bezithe gwaqa enkundleni ye-National Sports Stadium eHarare lakwezinye indawo zelizwe benanza uzibuse, iningi lezivalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa ikakhulu ezidabuka ezigabeni zeMandebeleni zithi ngeke zathakazelela uzibuse kungakalungiswa udaba lwababulawa ngesikhathi seGugurahundi kutholwa lo uzibuse. UBenedict Nhlapho siphala loludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Abazemkhosini owenzelwe eNational Sports Stadium eHarare baveze injabulo ngesikhathi umongameli Mnangagwa nomkakhe unkosikazi Auxillia Mnangagwa bengena enkundleni. Lo ngumkhosi wesibili oqhutshwa sokwagenqulwa umbuso kowayengumongameli Robert Mugabe ngemva kokuhluthunelwa intambo zombuso ngabe butho ngomnyaka ka-2017. Emazwini awethule kulomkhosi, uMnangagwa uchaze osomabhizimusi abakhweze intengo yempahla lokudla ngesikhathi ilizwe lizama ukulungisisa umnotho njengabantu abalocuku.
Uhulumende wethuswa yokukhwezwa kwentengo yempahla mahlayana osekubangele ukuhlupheka okuphindiweyo kuZulu. Lokhu kwenza kwabosomabhizimisi labalungisa impahla elizweni kulucuku njalo kuphambana lalokho okukhuthazwayo ungxoxo wezokuthuthukiswa komnotho welizwe okuyinto ekhuthazwa yilo mbuso omutsha. Uhulumende uzinikele ukuthi enze zenelise ukuthenga impahla izisebenzi zonke.
the purchasing power of all workers.
Okusekelwe ngumphathintambo wezemali uProfessor Mthuli Ncube othi ukukhweza intengo ayisiyo ndlela enhle yokulungisisa isimo ezweni.
Sonke siyakhala ngentengo yesinkwa, kanti sithi kwenze njani bakithi? Kuthi kuvuke nje, sivuke kuhle ilanga libalele, sokukhweza ama-price kuvela ngaphi lokho? Asikuthakazeleli, sibona ngani kumele kuxoxwe, kumele kukhulume, sihlala vele sithi kumele kuxoxwe nxa kuthi into ziyahle futhi sizwisise.
Bebekhona abaze begqoke impahla ebandla lezanu PF okuyikho okuhlezi kusolwa ngabanengi ukuba makwehlukaniswe phakathi kwemicimbi yebandla leyelizwe lonke. Bebengabanengi kangako abaze emkhosini ozelwe eNational Sports Stadium lo njengalokho obekukhanyelelwe. Ngalesi sikhathi sombuso omutsha kaMnangagwa abakhulumisane lalomsakazo bathi ziningi izizathu ezibangele leso simo okubalisa ukuba iningi selibone ngani imikhosi enje seyaba ngebandla lezanu PF hathi uZulu wonke. Lanxa izulu line okwamagama awuzange umiswe lumcimbi wokunanza usuku lukazibuse weZimbabwe, uMnangagwa ebhodeli sina ukubuka abezomvikela befola. Ongenwe nguZulu weHarare lumkhosi, abameli bakwamanye amazwe, iziphathamandla zikahulumende kanye labakubutho. Kunengi obekuhleliwe okubalisa uZulu, okubalisa ama-mass displays abesenziwa izifundi ezivele ezikolweni ezijiyeneyo, umculo obusethulwa ngu-Alec Macheso, abesifazane bezanu PF, inguqu phakathi kweqembu le-Highlanders le-Dynamos kanye labakubutho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Siyabonga Mavis, silo siyaxolisa kakhulu mayuyu zulukandaba, udaba lolu ayisilo kade esilukhulume ekuqaliseni, kodwa lolu ke lugaba lokubana umongameli Emmerson Mnangagwa ubesemkhosini owenzelwe enkundleni yeNational Stadium Sports Stadium okunanza usuku lokuthola uzibuso weZimbabwe. Iye udaba ke siliphiwe ke nguMavis Gama. Lamhlanje kuhlelo live talk kuhlelo sisuzene bomama, siza kupha ithuba abesifazane ukuba batho imbono yabo ngelanga likazibuse ele independence. Thumelani text message unombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Lebalaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amabandla amancane awezigaba abikwa elakho ukuqondisa impumela yokhetho kwele India nxa engasekela loba ukungasekeli ibandla elibusayo labesiHindu ele-Nationalist Bharatiya Janata Party ngelanga lalamhla uZulu walelo lizwe evota. Umongameli Kim Jong-un wele-North Korea ukhangelelwe ukuhlangana lomongameli Vladimir Putin wele-Russia linyanga ingakapheli esigodlweni se-Russia iMoscow. Abanye abalwa impi yenkululeko sebesithi okwenzakala elizweni ayisikho abakuhambela empini. Ngesikhathi esedluleyo phansi kukahulumende kaMnumzana Robert Mugabe, abalwa impi yenkululeko bebelalelwa nguhulumende, kodwa okwenzakala lezi nsuku sokuthiye abanye besithi uhulumende omutsha uyehluleka ukubanakekela, ngitsho laye uZulu Mathupha. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele walwa impi yenkululeko ephansi kwevuyo lezibra unkosikazi Queen Maligwa endawonye lengcwethi ecubungela ezombusazwe uMnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
So engubona nenguzwayo bangicabanga ngalokho okwenzakala ekhaya namhlanje. Ngikhangela ukuthi thina njengabantu abeZimbabwe manje sigcwele emazweni aphandle kwelizwe, abanye bakhona ekhaya baphakathi kobunzima mhlawumbe okwedlula futhi ababe phakathi kwabo ngesikhathi isafu somlungu abantu abafana nabomama Mlisa bakhina bephuma phandle bayodinga inkululeko okuze ukuthi ngamanje sikhuluma nje iphakathi kwaleyo nkululeko. Kodwa ngiyekona nenguzwayo manje ukuthi hayi kutho ukuthi inkululeko nje into ethelelayo ngoba 30 years down the line sisayidinga asiyitholi ilokhu ithelela and abantu beZimbabwe banokubezitela ukuthi bafuna lokho okuzenza ukuthi bahlaliseke after 39 years. So namafitshane kimi ngithi mina inkululeko into ethelelayo kodwa kuze sihlale sizibuza sizibuza kanti singenzani ukuze sifike ebangeni lokuthi thole lokho esavela saphuma saya egangeni njengabomama benje besiyadinga lelo lizwe sikuthole sithi nabo sesikutholile kungabi yikho ukuthi mhlawumbe kuthelela nje sikuthi abantu lapho kuthelela ninhlanzi uma uzama ukuyibamba ngezandla emanzini ibiloku ikufunywa ukuthi alibambe umsila ifunywe futhi bambe ikhandi ifunywe.
Ye nanto-ke udaba nkosikazi Maligwa, ungasitshela wena ukuthi uthini ngelanga lalamhlanje?
Yebo ngiyabingelela njalo udaba lona olelanga lanamhlanje linzima kakhulu. Thina lapha ekhaya sidanile sididekile asiboni lelanga lakhona. Ukuliqakathekisa kwakhona sekunzima ngoba ukuthi inkululeko le sahamba siyayilela eganyeni nzima kangaka kuchitheka igazi kusisabantu sasivele sihambilene akusakhanyi. Umntana beZimbabwe sebeshona thina thina esahambayo siyabila abanazeleli kakhulu ukuthi hayi kulababitshane nje eclick engatsho njalo ngithi eclick abantu abayibo ababhenefithayo kulokho esakwenzayo njalo abayibo futhi benokuganga ebeyibo abatshontshayo asebesiphila leli lizwe. Khathesi ezi-TV nxa ungangena kumbe kobulawayo kumbe ungene eHarare kusese-right abantu babesuka bonke bahambe beye-celebrate betshoneke nabanye khona ngabe emawati ema-stadiums ku-celebrate i-indigesi. Khathesi ezi-TV ngakutela ne-TV ne-store evaliweyo abantu bonke business as usual minikuthi langa lelivele alisaqakathekanga ezimbabwe. Abantu badideka abantwabethu ba-outside the countries baya ngamazofobia abantu badisaphointa bagcwele umhlaba wonke ngenxa ye-mismanagement yelizwe le.
Ya Mnumzana Ndlovu, uyatsho lapho umama ukubana bakhona abantu abatholayo njengokutsho kwakhe ngesilungu ababhenefithayo. Ungathi wena bakhona yini ngokubona kwakho kumbe sonke siyadubeka?
Hayi kuqiniso sizilele mama mayi bakhona abasebenzayo. Baba yindaba yokuthi kumele ingane kwane kamvundla ohamba wanatha manje kusho abantu bathi bebona ramba anatha yedwa yena kusho kuqiniso yilo mama kusho ukuthi kufuze sikare ukuzibuza thina ukuthi kathi ngoba sakhambe sonke sikhathi umthombo yezemamehlo esiyebe ngcobise umthombo yini esesinayo ma especially wona amawavete sikhanti ukubona ukuthi ha kunabanye abantu ababhenefithayo lapho kunabanye abantu abatholayo thina singatholi. Imibuzo iqala kwimibuzo emihle khonoko ngoba ngithi ekuqaleni amawavete lene begijima labo nabo ababhenefithayo nabo ma bephiwa kancane insiba futhi bebamba lapha bebegijima lapho ma sekuye babaqala ukubuza manje sebaqala ukusho futhi nokuthi kukhona ababhenefithayo iningi uwonke nowonkana nje kukhanya kungela nto kakhulukazi izonto ezibuhlungizela izabona ababafana bomama bafanekele izilwane kuliwa akuna lutho umuntu bekhohliwe angithiwa abadelelwa komuntu mhlawumbe sebekhulile.
Ye manje mama Maligwa, kwenziweni?
Ye baba, umuntu olambileyo akula nto ayikacabangi. Umuntu wonke sikhuluma nje emhlabeni ucontrolize. Abantu abaningi balambile njengoba ngisitho ukuthi silambe. Kufana lenkukhu noma uyibizele ukuyibamba ukuthi ufuna ukuyibamba ibulale. Uyathatha amabele igijima ukulandela ngemuva uyiholele amabele uyibambe uyibulale. Ama-veterans sibili asetshenzisiwe kakhulu njalo kuthiwa bebegijima lalabo abayibo ababhenefithayo. Yikho khonokho okwenzakalayo ukuthi balambile abantu nabana babe benehope ukuthi kuzaphuma something bathiwe labo banikwe. If I tell you ukuthi kathesi noma kuthiwa kule increment yona le ephiwe abantu ama-veterans kathiwa nge-increment kala lutho balambile basetshenziswa kuphela besetshenziswa ngesikhathi sokuthi umuntu uyabe efuna ulutho angabhenefitha angatholi into yakhe usekhohlwe ngayo. Yikho into esidingeka kuma-veterans kumele basithisthisibezikhofi bathi bavusa emakhanda bacabange aba abanye bami babona ukuthi eselethulele eZimbabwe singabantu ababi bosi kucommunity esihlala lazo ebantwaneni bethu but kuyithi ebesimele ukuthi sithole that respect ngomsebenzi esawenzayo umsebenzi wakhona asisahlonitshwa.
Alo-ke ngonkosikazi Queen Maligwa owalwa impi yenkululeko ephansi kwevuyo lezibra ubexoxa indawanye lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu. Umphathintambo wezemithetho weMelika lamhlanje wethule impumela yophenyo lukamnumzana Robert Mueller oluphathelane lokuthi abeqembu lokukhankasela ukhetho luka 2016 basebenzelana na labe Russia ngenhloso yokuphazamisa ukhetho lweMelika. Okuningi asikuzweni kuPraxedis Jeremiah esethulela lolu daba.
Umongameli weMelika uchaze uphenyo lukaMueller olwenziwe phakathi kwenyanga eziphose zifike iminyaka emibili, 22 months, njengokudlalisa isikhathi lemali yesizwe kwabezombusazwe abaphambana lezibopho zakhe kanye lokuhlukunyezwa kukamongameli welizwe. Igqwetha elikhulu lelizwe u-Attorney General William Barr wethule impumelo yophenyo lukaMueller kodwa isihleliwe yakhitshwa okunye andubana inikezwe amalunga edale lePhalamende eleCongress kanye lokuphanyekwa ebulenjini. UZulu weMelika kanye lamalunga wedale leCongress azaqala ukuzibonela ugwalo loluphenyo okwakuqala ngemva kokuba uBarr elwemukela nginyanga edluleyo waluhlela walunikeza umongameli Trump kuqala okuyikho okucunule amalunga aweCongress. Lolu phenyo belukhangela ukuthi iqembu likaTrump lasebenzelana labeRussia na ukumncedisa ukuthi anqobe unkosikazi Hillary Clinton kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka 2016 kanye lemizamo kaTrump ngokwakhe yokuvimba ukusungulwa kwalolu phenyo. Ngemva kokwamukela ugwalo lukaMueller, uBarr uveze ukubana kaluzange lwathola ubufakazi bokuthi uTrump wasebenzelana labeRussia kodwa lwangatholi ubufakazi bokusekela ukuthi akazange wazama ukuphambanisa ukulandelwa komthetho kulolu phenyo. Lokhu uBarr uthi yikho okwenza yena lomsekeli wakhe uDeputy Attorney General Rod Rosenstein bacabanga ukwethula umbiko othi uTrump umsulwa akazange asebenzelane labeRussia ngakho-ke akumelanga acutshungulwe ngabomthetho. Amalunga edale leCongress ikakhulu awebandla eliphikisayo elamaDemocrats bahle bamsola uBarr ngokuphanga atsho ukubana uTrump umsulwa bona bengakatholi impumela yalolu phenyo lukaMueller. Ngimele iStudio 7 iseWashington DC ngingoPraxedis Jeremiah.
Siyabonga PJ. Ukuhlaziya lolu daba, untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomgcini sihlalo webandla leMDCT eMelika umnumzana Dan Moyo.
Njengoba report esanda uphuma nje imizuzwana edlulileyo angikatholi mina ichance yokuthi ngizwe lo ngiyibone lokuthi ngizwe ukuthi imibono yabanye ithini ngalokho. Kodwa siyazi ukuthi incwadi kaPhathoni General uBarr ayibhalayo watsho njalo ukuthi kazange athole ubufakazi okuqinileyo ukuthi uTrump wasebenzisana leRussia kodwa at the same time akaphiki ukuthi babekhona kukhampeni kaTrump ababelobudlelwane labantu beRussia ngesikhathi besekhampeni ngesikhathi sama-election ka-2016. Okusalayo ukuthi kucace ukuthi kule cala imelenziwayo noma kula cala elenziwayo ngalokho. So sizobona iCongress isazoyibhekisisa kahle indaba yonke yona le and I'm sure ukuthi uMueller usazobizwa iCongress especially i-House yama-representatives ekhokhelwa ngama-Democrats azotestifya ukuthi i-report yakhe bayizwisisa the way ayibhala ngakhona noma kulokungazwisisekiyo okuthize okukhona.
Singabona yini mnumzana Moyo kuvumbuluka amacala amatsha phuma kugwalo osoluphumile lolo lusanda kwethulwa ngu-Attorney General?
Oye kakhulu ngoba kulabantu abaningi aba interviewayo ngumula esingazange sizwe ama testimony abo ukuthi athini. Siyazi ukuthi okunye kwakhona njengoba ushilo ekuqaleni ukuthi okuningi kucitshiwe. Siyazi ukuthi kungenzeka ukuthi okuningi kwakhona kube kucitshiwe ngoba besithi ba protector amagama laba bantu ngamacala alokhu esathoniswa, so abafuna ukuthi abantu bakube le labadini public opinion ezo-affecta i-outcome yalawo ma-cases. Kodwa kukhona okuningi okuzovela, that's why ngisho ngithi bangacitsha okuningi kakhulu lakhona. Kulapho-ke i-Congress ezobiza khona umula ukuthi achasise ukuthi yini lokhu okucitshiweyo njalo bekumayelana lani.
Alo-ke ngumnumzana Dan Moyo, umgcinisihlalo we-MDCT ngapha kwele Melika, ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7 esedolobheni le-Virginia. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ukukhwela mahlayana kwentengo yempahla ezitolo kulakho kwenza uhulumende abambe osomabhizimusi ngamandla ukuthi bahlele intengo ama price controls ngesiNgisi. Umnangagwa uthi uphatheke kakubi ngokuqonga kwentengo yempahla ezijiyeneyo ezigoqela isinkwa sona isikhwele saya ku-$3.50. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxele ngcwethi kwezemnotho umnumzana Reggie Shoko.
Ilapha sifuze sibekwazi nje ukuthi osomabhizimusi ukuthi price ikhwele kuyindaba yani ngokwayo, ngoba into esithi ngama-factors akhoza i-price increase maningi, kule labor, kulama-rates like esitsho zesa osithi council lokunye nje. But esikubonayo eZimbabwe ukuthi ama-price akhwezwa indaba ye-foreign currency. So sikubuzayo ukuthi i-foreign currency US been major determinant yini yokukhweza i-price eZimbabwe. Ngoba yonke into esingayizwisiyo, yonke into lezinto ezilokali la zezingela foreign component ziyabonakala zikhwela ngenxa yokuthi ama-rate akhwela. Esingakwaziyo ukuthi osomabhizimusi sebethathe advantage yini, kumbe kulenye into esingayaziyo njengezakhamizi ukuthi kuyini okwenzakalayo. Kodwa ngempela ungakhangela esithi i-value chain, kwezinye izinto uyaficwa ukuthi kwi-industry ngokwayo iyabe ingakakhwezi intengo, kodwa i-retailer yibusibonakala yena siyiye sikhwezile. Singathi kule element ye-profit sharing, le element yokuthatha i-advantage otholakalayo ngayindlela.
Uhulumende engangenela ngama-price controls njengesike sakubona esikhathini esedluleyo elawule intengo, kungasebenza yini khonoko?
Uhulumende kathethi useqiniseni ngakula need yokuthi angenele nge-price control. Uhulumende ulazo ingatsha ezenelesayo ukungenela kule Competitions and Tariffs Commission, kule Standard and Competition Commission. Labo balamandla okuthi bengenele ngokusebenzelana le-industry ukuthi be-research ama-expenses a-incurred yi-industry to the final product. Then we determine esithi yiyo i-price. Asifuni uhulumende ngokwakhe abe uhulumende othi cabinet yahlala phansi yona ibisidetermina i-price ingayenzanga i-thorough research. Lokhuyana kuyakhoza ukuthi ama-product aswelakale kumarket, kube lama-shortage a-serious. Kodwa iqiniso ivela akula economy lobe singathi i-market eyi-free fall ongela intervention ye-government loba ngaluphi uhlobo. Kodwa sikukhalela ngalesikalesi ukuthi uhulumende kasebenzise amandla alawo ngala ma-commission afuza asebenzi.
Lo-ke ngumnumzana Reggie Shoko, ingcwethi ecubungula ezemnotho welizwe ubexoxa le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba. Umongameli Emmerson Mnangagwa usole osomabhizimusi abakhweza intengo yempahla lokudla mahlayana. UZulu wakobulawayo umanyene labanye elizweni lonke jikelele ukuthakazelela uzibuso weZimbabwe wesimatshumi mathathu lasificamunwemunye i-39 igama nguChris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.